Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 yesonto mhlaka 26 kuNtulikazi 2020 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Into enhle ukungena ezindlini abantu silalele lokho kuthiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini.
Bathole amagabha avuzayo abathenga bethengisa impahla, abantu bafumbathisa abezomthetho ngesikhathi ilizwe lizama ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Abantu abasinika ama-problems yiwo bona lawo kuthiwa ngamapholisa lamasosha. Labo makhokho baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula 2,434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Usubulele abangamathumi amatatulane 34. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula amakhulu amahlanu 518 sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kubikwa ukuthi umemetheka okwethusayo umkhuhlane lo emalokitshini akuqela eLekhawuthu Park, eNkulumane, Magogo West, emganwini lezinye indawo koBulawayo. Isibhedlela seParanyatwa Group of Hospital City kulezisebenzi ezingamathumi ayisikhombisa 70 esizihlolwe zatholakala zilegciwane le-COVID-19. Sithi kulabantu abaningi abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo abangaveli endaweni ezaziwayo ukuthi kulomkhuhlane we-coronavirus. Kusenjalo kulabodokotela abambalwa, abongi labongikazi abedlula ikhulu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 koBulawayo. Udaba olufanayo, uhlangothi lwezemfundo lubika ukuthi luzaqhubekela phambili ngezifundo zabantwana emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Izifundo lezi ngezikagrade 1 kusiya kugrade 7. Abantu bathi benza okutshiyeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Isaac Mpofu uthi kumele abantu balandele iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Into enhle ikungena ezindlini abantu silalele lokho kuthiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini bageze izandla lokufutha kuyasiza.
Umnumzana Kanathi Ngulube uthi uzinceda ngokusebenzisa umuthi wesintu.
Mina ngiyafutha, ngisho ukuthi ngiyagquma or ngiyastima umhlokanye nomhlokunye angikwazi, kodwa kukhona engadini yami lapha eduze ngiyagquma. Ngidle futhi ukudla okushisayo, phuze lamanzi atshisayo, ngigeze ngamanzi atshisa kakhulu, futhi angithobathoba ngihambe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mofati Ncube ohlala ePlumtree.
Engibonayo ngendlela okwenzeka ngakhona indaba ye-COVID leyi iyahlupha kakhulu. Njengoba ikakhulu elizweni lakithi vela asila i-health ayikho, kufaka ukuthi izinto zesibhedlela vela zikho amaphilisi awekho, abantu abaqine esintwini kakhulu, basebenzisa imithi yesintu, baphalaze bagqume ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane lo noma ubafica ungabi lamandla phezu kwabo, yabo. Into engiyiqinisayo kakhulu yiyo leyo esintu, ukuthi abazali bethu sebenzisani amakhambi esintu, imithi yesintu, liphephe engozini le khona. Asina ngenye indlela, ngoba ugovernment ufuna uhulumende kufana ukuthi asila.
Unumzana Alec Nyati ugcizelela isithi kumele abantu balandele okwethulwa nguhulumende.
Ukuzivikela kulesifo ukugqoka ifaka imask uma ungena abantwini abaningi, nokugeza izandla izikhathi zonke, ne-social distancing kuphela into esingenziwa yithi uze sikhuseleke. Silandele yonke imilayo esitshelwa ngabe health WHO kuphela yikho kungasisiza ukuthi sizivikele isifo.
Kulabanye njalo abakhala ngokuswelakala kwemali elizweni leZimbabwe abathi kwenza abantu bathwale nzima. Omunye wabo ngofise ukuthi sisebenzise isibongo sakhe sakumaduma.
Kusukela i-government nge-lockdown laphana isisithi abantu basebenzise i-forex, whether i-rand or what. Impilo isinzima ebantwini. Njengoba sekule auction sale ye-foreign currency, sekwavalwa lokhu kunjani ukubhena imali. Kabayivale yona la irandi laba US dollars ukuthi ithengiswe. Because lapha esihlala khona kungabe ngapha ufuna anything, abantu abasafuni izimdola. So sesiswele ukuthi nabantu baphile njani, including ama-pensioners labantu kazana. Lalaba abantu nabaku-lockdown abamiswayo imisebenzi sebephila nzima because kabaholi and amakampani kasiniki i-foreign currency. I think this is the right time ukuthi i-government i-suspend ukusebenziswa kwe-forex konke lokhu because sekuthwalise nzima abantu, abantu abasakwazi ukuthi baphile bethi because imali engangama-$2 amakhoyini noma ufuna ukuthenga ngayo bala bathi lapha abahoda khona laba abathengisa amatomatisi kabayivumi, which is clear ukuthi ningabayivumi ngenxa yokuthi nibona labo ungathenga kibo sebethenga i-foreign currency.
Umnumzana Matema ohlala eNkayi uthi uNkulunkulu nguye ozahlenga abantu kumkhuhlane we-COVID-19.
Baningi abantu abakhulekayo ngapha eZimbabwe la. Ake sikhulekeni, sikhulekele umkhuhlane. Kungakhethelekile ukuthi umuntu ukhuleka liphi ibandla. Laye okuleliya, lakulokuya kuleliya, kabona ukuthi uyeme emthandazweni ekhuleka, sikhulekele umkhuhlane i-corona phela. Ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona, uNkulunkulu ukhona kulethayo. Kathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thina esikhulekayo selisiba lilutshwana, abantu sebebhize enkanukweni zomhlaba. Ungaya lapho kugidwa khona amakatali kufica ungalandawo, uye emabhoreni kakulandawo, ubusukhangela ke ngapha elizwini lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo. Kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo khonokuyana uNkulunkulu kakuthandi. Sekulabafundisi futhi abakhupha isinikelo emkhulu kakhulu.
Usuqa mfundo Solwa Ngwenya osebenza empilo uthi abantu kumele balandele abakutshelwa nguhulumende.
Ukuthi abantu behlale phansi khonokho esiyabe sikukhuluma likuzwa ubani uthenga ubalise lilalele ngisabela ingozi ebuyayo xa lingazange langilalela abantu bakithi.
Baningi abantu kwele Zimbabwe abathi bahlutshwa yikuswelakala kwamanzi, ukudla lokunye okwenza kube nzima ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abantu abathenga bethengisa impahla kobulawa abathi amapholisa, amasotsha labanye abagcina umthetho kuleli dolobho babathwalise nzima ngokucela imali yokufumbathiswa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bathi sokunzima ukuthengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli ngenxa yeziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo bathi bakhahlanyezwa ngabezomthetho abacela imali ukwenzela ukuthi basebenze emgwaqweni. Inkosikazi Sazini Dube ngomunye wabantu abathi bahlutshwa ngabezomthetho.
abantu abasinika ama problems yiwo bona la othwa ngama police la masosha labo makhokho baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela ibabe besibopha kodwa usibopha kwangkhona basibhadalisa kuqala izimali sithengisa ngihambe be collect izimali sibhadala everyday ama 10 bond ukuthi sithengise siqeda lapho ncwamzwana befuna babuya besithathela izinto bebaleke bengena lazo ehall kosekusika befuna ukuthi sibalandele siyebadiza xa uthi abanika ibond bayala bathi bafuna imali ethengayo baye besithi bafuna i-forex so asikwazi ukuthi siphilele ngapi asisebenzi thina eZimbabwe i-interest yethu esiyizuzayo yiyo yona le esesidiza ngayo amapholisa lamasosha labo makhokhoba mthembe imali esibanika yona thina sibili sebehola imali edlula ipheyi yabo
unkosikazi nomsantini uvumelana laye
akula misebenzi akulani loba ingaze kuthiwe kakula corona imisebenzi kayikho kasiyitholi siyazama ukuthi siziphilise lathi ngokuthengisa but ekuthengiseni kwangkhona siba lama challenges amaningi kakhulu ngoba nizabe ngikhiphile imali mina ngayawoda ngiphenduke nxa ngibuya lapha ngithengisa iprofit yami yonke nginika omakhokhoba ngiyadiza omakhokhoba ngiyadiza amapholisa ngiyadiza amasotsha ukuze ngikwanise ukuthengisa njalo nxa kuthiwa iblack market thina nxa kuyikuthi kuthiwa iblack market ungakhangela phandle ikakhulu phandle thina sithengisa vele we are cheaper than ema shops lati sebe sizama ukuthi siphile so ayisiyo black market lati sebe sizama ukuthi siphilisane abathengayo labo bephile lati esithengisayo siphile
umnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi abantu akumelanga behlukunyezwe nxa bezama ukuziphilisa
amapholisa amasipala angahlukuzwa abantu abasebenzayo lokho sesikufihle ukuthi into embi kuyinto ehlukumeza ilungelo loluntu sazi ukuthi isekelo sombuso sithi sona isizalwane seZimbabwe silungo ukuthi sisebenze endaweni lapho esikhethwe khona kodwa-ke uhulumende wesabelo iBulawayo City Council namanye nje amadolobho kuyadeka ukuthi athole indawo zokuthengisela ezimqoka ezinto abantu bengabe behlukuluzwa ngokunakana kwethu sithi iBulawayo City Council kalethe indawo ezifaneleyo zokuthi bathengise lapho ngaze bahlukuluzwe khona kube indawo ezilama-toilet ezilamanzi ezihlanzekileyo indawo ezilemthunzi ezivalele nxa kugodola kunje nje abantu babezithengisela emoyeni betshaya luthuli
ukhansila Mlando Ncube uthi kuyamangalisa ukuthi abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebevinjwa ngabezomthetho loba nje abanye babo banikwa incwadi zokusebenza ngesikhathi sohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown
isikhathi esinzima sala abantu abathengisayo ngoba thina njengomansipala sasesibalungisela indawo zabo zokuthengisela eziyenza lokho okuthiwa i-social distancing okuyizo okufunakala ezinye zezindlela ezifunakalayo ekulwisaneni lo mkhuhlane lo i-COVID but phakathi kweviki le edlulileyo sizwe sebesitshayela ingcingo besithi bona no amapholisa lamasosha athi kababuyele ezindlini bengathengisi kodwa thina sasicabange njalo ukuthi hayi njengoba belama-license yiwo ama-exemption letters abo lawo manje asazi ukuthi kuzothiwani
uhulumende okwamanje uvale ngqi elizweni lonke jikelele esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngimele i-Studio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku
kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa lamasosha ngodaba lolu
sinesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lesithupha 16 million abahlolwa batholakala bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 645,000 izidumbu zikajohn lewis obekudalele i-house of representatives sikhangelelwe ukuthi namhla zizahanjiswa ebholorhweni ele-edmund peters bridge eselma e-alabama lapho atshaya khona kabuhlungu ngamapholisa ngesikhathi etshengisela labanye bakhe abagoqela umuyi umartin luther king jr bekhonana ngokubandlululwa kwabantu abansundu kwele melika okwamanje sike sizwe ezamasiko njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lwabalamu silo nkosikazi sakhile liline umadube lo mnumzana mnqondobanzi magonya
umlamu ulendima yokuthi angaba ngumlamu orayiti oyakhaya ngisabele indima yokuthi aba umlamo othuthizayo odilizayo ongavumbiwe umuzi kusuka dadewabo. So umlamukazi lo mlamo right, lo mlamo ngekho right.
Kunjalo baba Magoli.
Inqamba ngivele laphuma uchako. Akekho umfazi ole ndoda straight ongakutshela ukuthi engakwemukela lokhu. Kodwa nxa sokumqondile Dube, yazi into enhle ngabantu abangabafazi. Into enhle umuntu ongumfazi ukuthi uyakuqonda mpuwake ngosoloboya. Nxa sokumficile, nxa sokumficile esebhekane lakho, abadila lakho ngenye indlela ukuthi lawo kuyakwethusa. Kuhle ukuthi nxa uyindoda uhlezi nomnawakho kankosikazi wakho, umhloniphe yena lo mntwana lo ohlezi laye. Ngoba ukuhlonipha umntwana lo ohlezi laye kutshengisela ukuhlonipha udade wakho. Hlonipha udade yazi akula nto ebuhlungu Dube njengokubona umuntu wesintwana owesifazana odelelwa ngomkakhe. Ngezindlela esasikubone kwezindawo kubuhlungu kakhulu lokhu. Kanti uze ukuthi kambe kungudadewethu enziwa sho ngangizwa njani. Kungangcono ukukhulumisane laye, uza kubonela icebo yena.
Ye khonapho ke Baduve uza kubonela icebo yena. Ungalibona icebo leli
eqinisweni ukuthi ma vele sibambe wathi uyabambe ibele laphumachapo. Uma inini lo singakhulumisana sibe sivumelane ukuthi orayithi njengoba usungene emzini wami asithi sihlale sonke lapha. Inhlonipho vele yabe ingasekho.
Xa kungcono ukuthi ebamba phandle ngale ivele kumba libambe ngapha endlini umlamo okungcono kuphi?
Iproblem nxa ethe walibamba phandle. Phandle kungcono ngoba ngiyabe ngingasoze ngibe lo muntu engimbona nsuku zonke endlini engitshela ukuthi lapha phela mina lawe sisilanda umuntu oyiphi. Kumba akwanise ukukhuluma okuyinkulumo okuthi kumba akutshele ukuthi umvela thengelwa lokhu okuza kulokhu kubuhlukuluza khona apha ekhaya ngokuthi umlamo ustaki la ivela kula lapho uzamisa khona umntakamama wakho. But ma ethi wakwenza egangeni njengba ngangatsho kuqaleni ukuthi ungakwenza egangeni ngingaboni ingabi umuntu lwane engabi seduze kwami ukuthi uyandihlukuluza. Hhayi angisoze ngibe le nkinga lapho kodwa ayikhona ekhaya engihlala yilo emva bemvuka zuku zonke ngimbona ngilibona noma selikhameni ibele leyo laphuma uchapho vele lizabe lokhu esiba loku ungangihlukuluza kakhulu. So hhayi umlamo hhayi angimfuni eduze kwami.
Baba Magoli amafishane kona
hhayi asingobani kambe thina Mthembu siyasilawulwa yibo mama ukuze kube nokuthula ngikhaya yibo abantu okumele ukuthi sibalaleli. Ngoba ungamethulela kuhle sibili udaba lwakho uyakunika sibili icebo elingakwenza ukuthi iproblem yakho leyo layo ilungiseke.
Hayi ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Siphetha lapha-ke udaba lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo baba umnqondo obanzi Magonya, lo mama usakhile Lelene uMadube, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. So kwisikhathi sohlelo lwabatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ukhathaza njani abasakhulayo elizweni? Ake sizweni umbono kaMgcini Dladla.
Oqala ngelibelela msakazi wa-Studio 7 lonke izobungelela abalaleli ba-Studio 7 isithi njani impilo. Hhayi umkhuhlane lo badala hhayi wena wakho umele uzivikele ulandele imithetho etshoyo ugqoke imaski uhlala ugeza sonke isikhathi uhlala ugeza kumanzele alesepha nxa ungela isanitizer yakhona mina nihlala ngigeza uthi ngizivikele njalo kangene egrupini hhayi kalihlangani nabantu abaningi labona abantu abaningi ngiyaphambuka ngokuthi umkhuhlane uyabulala njalo noma ngingena eshopu umele ngifake imaski yakhona ngomthetho ezokuthi ngizivikele.
Hayi siyabonga Mgcini ngombono wakho. Asizweni umbono kaLaxon Tshabuza, yena okhathazekile kakhulu ngohlelo lwe-lockdown.
Igama lami uLaxon Tshabuza. Izinto ezisuke zisidide kakhulu njengentsha yakuleli lakithi izwe ukuthi suka bese siyahlukumezeka ngalesi sikhathi esikiso ese-lockdown. Akula muntu ovunyelwe ukuthi ahambe ahambe umbenenzela. So ezinye zezinto ey'hluphayo ukuthi kusekhona abantu ababuyayo bevela endawo ezingakubo Goli nakubo Botswana. So ngoba laba bantu ngithanda ukwazi ukuthi bangena kuphi njalo baphuma kuphi leso sikhathi besiza lapha ezweni, ngoba yibona abanomthelela ukubhebhetheka kwaleli gciwa kwale coronavirus ebakhona ebantwini. So ufuna ukwazi ukuthi laba bantu bona bahamba bangena bephuma nje elizweni bahamba kuphi, ngoba ilizwe liku-lockdown izinto zonke zivaliwe.
Siyabonga Lakson Tshabuza ngombono wakho. Sesigqiba uhlelo ngombono ka-Oscar Mbongeni Ndlovu, yena othi umkhuhlane lo wenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe umsebenzi.
Igama lami ngu-Oscar Mbongeni Ndlovu. Into engikhathaza kakhulu ngale COVID-19 man, imisebenzi ayisekho. Hayi, le nto le iyasihlukumeza kakhulu. Singamayouthi nje sihleli nje ezindlini sivalelekile, asazi ukuba sibheke kuphi. Hayi, le nto le iyasikhathaza nje, singamayouthi nathi.
Hayi, siyabonga Oscar ngombono wakho. Nawe mlaleli, ulakho ukusithumezela umbono wakho ngalolu daba kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso esehliwe nguMangoyi. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo D-Connection 8-9 PM lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lapho ungixhuma kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanelokwa lamhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthokazo muhle, Zimbabwe muhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sikhangele ezokholo lwesiKristu okwamanje.
Ngiyalamukela kuhlelo Vuselela Umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngilibingelele njalo ngesonto yanamhlanje bazalwane abathandekayo, abantwana benkosi enkulu. Nxa likhumbula kulele iviki sakhuluma ngokuba kulandaba ka-Israyeli uNkulunkulu wabezwa abanakekela. Namhlanje sizake sikhangele indaba ehambelana layona leyo esiyithola encwadini ka-Exodus njalo isahluko sesithathu. Sizabala kusukela evesini lesibili sisiya kuma kwelesihlanu, lapha okulesihloko sendaba esithi uNkulunkulu zibonakalisa esihlahleni esivuthayo. Verse 2, kwabonakala kwingilosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka bheka isihlahla savutha umlilo, kepha isihlahla siphelanga nokho. Wayesethi uMose, mangiphambukeke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu kuba isihlahla sishingani. UNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, ngilapha. Wayesethi ungasondeli lapha, khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Zihlobo ezithandekileyo, uNkulunkulu ukhuluma ngendlela eziningi. Esezwile ukububula kwabantu bakwa-Israyeli kuthiwa nansi enye indoda enguMose isiyawulusa izimvu, yabona isihlahla sivutha kodwa singapheli. Inhliziyo yakhe yathi kaphambuke abone, ngoba aluba uMose kazange aphambuke wayengasoze azi kumbe azwe lelizwi likaNkulunkulu leli elakhuluma kuye. Abantu abaningi siyabona izinto nje siqhubeke sihamba siya phambili, kasimi siphambuke sikhangelisise ukuthi kambe yini leyo eyenzakalayo. UMose waphambuka ebona isihlahla sisisha kodwa singapheli. Wathi ethi uyasondela kwathi wakhumula imbatata zakho enyaweni zakho, ngoba umhlabathi omi ungcwele. Yini uMose kwathi wakhuphe imbatata? Kuyikuthi-ke lelo nyathela mbesicalo osigqokileyo sinyathela izinto eziningi ezihlanzekileyo lezi ngodileyo yiko kwathiwa umuzi kakhupha izicathulo lezo ngoba lapha emikhona umhlabathi ongcwele. Izicathulo zikaMosi singazifanisa lenhliziyo zethu, zigcwele izinto ezimbi ezingafanelanga ukubana sime phambi kukaNkulunkulu. Yiko uNkulunkulu engakhulumi lathi ngoba nathi asikhumuli imbatata enyaweni zethu, kasibhekisisa sihlolisise ukuthi kambe uNkulunkulu uthini. UNkulunkulu wakhuluma-ke ngelizwi elaphuma esihlahleni esasisitsha singapheli. Waphambuka uMose, phambuka lawe uzihlole inhliziyo yakho uyihlambulule. Baningi abathi uNkulunkulu vele kangizwa indaba evumela ububi emhlabeni. Ovumela ububi emhlabeni asoNkulunkulu ngokungananzeleliyo ngoba na inhliziyo yakho utshela ukuthi qhubeka uhambe usiya phambili, kawuphambuki ukuthi ukhangele usondele kuNkulunkulu. Uhlanze uhlambe inhliziyo yakho uNkulunkulu akhulume lawe kube yisimanga kusindi abaningi. Nangu uMose uthi yena uMose ke ngibona ukuthi kanti wenzakalani. uNkulunkulu uthi ungasondeli lapha, khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho. Asihlanzenini inhliziyo zethu sizenze zibe msulwa eqinisweni uNkulunkulu uzakhuluma kithi. Xa wakhuluma kuMose esihlahleni esivuthayo lakuwe angakhuluma ngendlela ezijiyeneyo. Yithi esingazenzi lokho okufunwa uNkulunkulu sizenzela kwamakhanda ethu. Phambuka ubone ukuthi uNkulunkulu uthini, izibonakaliso zigcwele. uNkulunkulu asisizeke sikhuleke sithi Baba vula amehlo ethu sikhumule imbatata ukhulume kithi. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jaheli Dala uNtungameli Nkomo.
Basho kanjalo zikamlungisa umqondiso wekwekumadlela elandula into entombazana zala phansi eshotsha esigodi edatamtshela ngani mafuna ukwazi. Ngaphansi kwayo indunta tegulu ngizala inyokane eluhlazane isitha sikanoma ubani simayeda njengelanga umanikela ngovoicemail ethenzakhe maqede zehle ihlati. Ukhupho ongahlala enkukhwini ukhupho ahlala enyeni ohlala kuyo njengoma tenyela amavukani phansi wase-GP yizo lezi engizithola kusiwatsha nendlotshani phansi amasteni kwadeni umthakati. Ngizoshomphelele lapho ngani wathanda ukukhuluma. Salibonani emsakazweni, salibonani kizo zonke izindawo lapho kufikelela khona umsakazo. Obingelelayo ngumbonisi insizwe ezivala lapha eCholocho eDatamjena lapha engikhulele khona. Emculweni ngumlungisi, ngiqale ukucula ngo-2019. Emculweni ngicula uMaskandi. Ingoma zimnandi ngokwehlukahlukana kwazo. Kunengoma zosizi, kunengoma zokusizwa, kunengoma ezakhayo, ingoma nje ezinomlayezo. Kunengoma ethi wesihle ngani yami ukubahlonipha abantu abadala kunawe. Tracking a tracking nje ziyehlukana nje, kunengoma yosizi, kunengoma yokusizwa, kunengoma kanjalo eziyakhayo nje ezikhuluma kakhulu mhlawumbe ngathi nentsha nengoma nje ezinye eziduduzayo. Ngiyabonga kiwonke umuntu olalele umsakazo ngalesi sikhathi. Sihlaleni ezindlini, silaleleni umthetho we-COVID-19 njengoba sesiphila kulo mhlaba onzima. Gezeni izandla, sisanitizeni,
nama social distance kwenzela ukuthi lungaqheli ubhubhane, sifake nama mask, sihlale ezindlini. Ngiyabonga.
Lo umculo kaMlungisi odabuka eJolojo. Singakagqibi uhlelo lwalomhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okulabantu abedlula 2,434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Ngolivalisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.